UTrump osebenzise umthetho owethulwa nguwaye ngumongameli umnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa-ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. Umnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathani-ke nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi konke lokho okudingwayo izizathu nje zokuvimba lokuthi bona bazibone engani balezizathu zokukwenza konke khonezo.
Unkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje uma kuthe kwaba khona akulethedele etafuleni abantu bakubone ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yoba nabobani. Ayikho nibonke amabutho sesiwe athi ongathilo thinto lokho ungabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emubi lamasansizi ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Ukulungiswa kwangikhona ngibona ungathi amandla uyawalungisa wathi nxa into vele kuthiwa ingamanga ingenzakalanga njengoba ngisitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi kwazakala ukuthi ubani lobani lobani kuliqiniso kwenziwa lokhu lalokhu then khonapho yikho abantu abangale okusungahlalwa phansi ukukhangela ukuthi khangelani ninaleza lokhu kulokho ngithiwa kona ibandla leZANU-PF kumba amabutho enza lokhu lalokhu.
Kodwa unkosazana Tabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhangela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi ume phakathi kwabantu ubhedlele ngoba ungathina ukuwosha esithile ngokutshitsha emakhothi inyanga yonke ngabe ngikhuluma ngayo lokhu esitshitsha amakhothi iy'nkokheli zethu abalandeli bethu babotshwa kusemenindla ntambama babethesa amacala ayingazwakaliyo singathi siyasukuma sikikizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiega sesikhuluma soyizibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalo uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma ukuthi sebehlulekile osokubehlula nje ukuthi baqeqebuke abaphuma.
Uthi akusensuku zagcwala ukuba uZulu azikhulule.
Phambili lapha sikhuluma nezizalwane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombele ngombhobho. So kuzamele siphinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelile ezandleni bengezethu.
Abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele. Omunye wabancoma okwenziwe nguTrump umnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo.
Uyabona iijezi ezingalokhu zabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zoneziya.
Umnumzana Sogogwana Moyo ohlala eGogwe usekela imibono kaMbulani.
President Trump amekemelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle siyamsekela singa ilungelo lethu ngaphandle kwalaba abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong.
Uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kaMnangagwa.
Ilungelo loluntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle. Khathesi ngisibe ngisekhokho okusheni lokhu abantu bayagijima okunto okumangalisayo kathi sothala induzi zethu. Akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe. Khathesi aluswazi logodo kuphela.
Kule nkokheli yebandla leZANU-PF efika phose amathumi ayisitshiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika. Uhulumende weZimbabwe usechathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kowaye ngumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGift Dube.